impupho kayitholakali indawo yonke, ayisukho koBulawayo kuphela, akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impupho yayisitholakala kuyo yonke indawo, uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa u-GMD, impupho yasikhwela ke yadlula ekhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yoku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impuphu, kwenzeka ukuthi kibe ingasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisi, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali kulobu nzima obukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efaneleyo, kube nalokho okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivukampunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathengi, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labamabhizinesi, kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo kusiya phambili. Ngokungasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumente abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho-ke nxa isithi imali ngizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama eningivele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kuningi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi lakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo hulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho. Kanti-ke kuzasilela ezintweni eziningi, na ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo, uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lo mnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo, elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.